ukubuya kwethu naleli lithunywa ngumongameli weSouth Africa eZimbabwe. Kuza nesikhathi esinjonga ukuthi kade sinxa sikhangela ukuthi abantu laba ababuyayo bazothola iqiniso elikhona okungalokho kwenzakala eZimbabwe. Yibo bangatsho njalo betshele abanye ukuthi umumo weZimbabwe unjani. Ngibona ngani kuyinto eqondileyo kakhulu leyo. Kodwa laba abanye abasola abangani bazondile kakhulu abakhuluma nje okunye kwabo, hayi abalindele kuqale leli qula leSouth Africa lifike lihlangane lawo amacele wonke izibonele okuyikho kukhona kuground. Umumo yiwo khona. Ngani ngemva kwalokho ke sebengakhuluma kabantu. Ngibona ngani yiwo umumo okhona. Kodwa ke okunye njalo okunye okuqakathekileyo yikuthi thina ililizwe elizimeleyo. Ililizwe elizimeleyo njalo ilizwe elizivusayo njengeSouth Africa la ezimelelayo kodwa ngale asitshelwa yiSouth Africa okokwenza kodwa siyamukela njalo kuncediswa yiSouth Africa lapho kungabe sidinga khona usizo. Kodwa isikuthi sonke isikhathi lokathi nxa kungaba lolutho olukhona phakathi kwelizwe besokuthi iSouth Africa izangenela, iSouth Africa izangenela. Hhayi, thina amaZimbabweni imithi esimele sihlale phansi silungise udubo lwethu esilalo njengamaZimbabweni. I-Polad ikhona, bona ngani yi-platform enhle yama-political parties. Ithi nabama-church wonke bavunyelwe bahlala phansi kukhulunywe kulungiswe udubo esingabe silalo njengamaZimbabweni. Udubo lweZimbabwe lulungiswa
eZimbabweni. Ye, siyakuzwa baba egawule baba khonapho. Baba Jamelo, uyamuzwa uyakhuluma umuntu omdala. Ungamphendula usithe.
Yeah, kuyadanisa kodwa ngiyamzwisisa njalo msazi ukuthi akakhululekanga umnumzane uGawule ukuthi akhulume iqiniso. Iqiniso uyalazi. Uyalazi kuhle, kuhle kakhulu. So ukuthi athi iZimbabwe lize lizimele lodwa. Yeah, kuliqiniso kodwa, kodwa-ke selehlulekile. IZimbabwe ihulumende yeZimbabwe siyahlulekile. Ngingasakhulume ilizwe li-right, ilizwe ngabantu. Kodwa obusayo ngohulumende, uhulumende sehlulekile. Abantu bagcwele eSouth Africa kule impact kwi-economy yeSouth Africa. So kufanele South Africa ingenele. Ngoba ukungahlaliseki kwabantu eZimbabwe bangena kwamakhelwana. So masebengene kwamakhelwana kumnikeza igunya kwamakhelwana ukuthi akhulume ngoba sebesidla kuye phela. Badla kuye. So into ayikhulumayo leyo ukuthi iZimbabwe ilizwe elizimele lodwa akusebenzi lokho. So into esebenzayo nayo uyakwazi kuhle nje ukuthi ukhuluma nje uzama usemsebenzini nje uzama ukuphusha ilokhuza inkulumo zezana. Kodwa-ke okusalayo sebehlulekile ilizwe libehlule ukulibusa. Abafuni ukuvuma kodwa lilizwe libehlule.
Baba Gawule kuthiwa hayi sokwehlulekini lapho. Into ziyatshelela.
Hayi, umbono wakhe lowo kithi kuyavunyelwa njengomuntu laye njengesizaba seZimbabwe njengoba ilizwe laye lingelakhe ebe lo mbono onjengawo nalowo awutshoyo ukuthi abantu sebehlulekile. Kulalapho kulocele laye alisekelayo kodwa sesikhuluma iqiniso kulokwehlulekiswa okukhona esikwenzelwa ngabantu bona ababanye abafuna ukuthi izinto zihlale zinzima kuphela khona bazathola intshukutsha. Khangele ukuthi ade kusenzakalani insuku ezedlulileyo. Bona abantu ade behlanga bekhweza izinto befuna ukuthi uhulumende abantu bavukele uhulumende. Ayisikho ukuthi uhulumende seyeshilekile, uhulumende kayeshilekanga. Uhulumende kulezi gangi nje kuphela ezisuke ehlulekisa uhulumende ezingaphandle, ezinye lazo ezingaphakathi komhlangano wethu weZANU-PF ezikhona ezisebenza lezi zitha ezifuna izinto zibe zimbi kakhulu ukuze khonokho kubathole kusasa bavuke besembusweni. Kodwa-ke nakunjalo iSouth Africa iyakunanzelela khonokho njalo iSouth Africa izaqondisa izinto ngokuthi ikhiphe izinto njengoba zinjalo. Loko ukuthi abantu sebeyihlulekile sokutheni hayi kayisihlipho singakhuluma ngako kahle silokho ngoba wonke umuntu lomlando elizweni la yikho abanye abantu bethengisa ilizwe labo bekutela ama-sanctions ukuthi abe khona ukuze into zihlale ziwomile elizweni ziwomela umuntu nje osestridini umuntu ohluphekayo. Ngokunjalo sathethi isikhathi sokuthi abantu befake abakhanda ndawonye balungisise ungabe kushupha phakathi kwelizwe layo.
Baba Jamela,
ngiyajabula ukuthi umnumzane uGawule uthi silelungelo ukukhuluma. Into kuhle kuvela kuye kodwa-ke uhulumende wakhe akanikeze abantu ilungelo lokukhuluma. Akabanikeze osikhuluma ubukhuluma ngabo Hopewell nabani bonke baphuma emajele bakhulumile kulanto abayenzileyo bakhulumile kodwa sebevele emajele. So ukuthi athi sizahlala phansi sikhulume sodwa sesehlulekile kusukela ngo-1980. IZANU yazi into eyi-1 kuphela, ukubulala abantu abaphikisana nayo. Akula muntu ofisa ukuthi ilizwe leZimbabwe lihlupheke. Akula ngitho loyedwa. If ngabe ilizwe libuswa kuhle, ngabe vela kula. Uma ufuna ukunqoba i-opposition, busa kuhle. Ungenza njalo, abantu bazokuvotela kanengi, kanengi, kanengi. Akusoze kube nesidingo sokuthumba abantu, sokutshontsha abantu, ukuthola usenzani. Ungabusa kahle, abantu bavotela kuphela. Kodwa-ke, ungabona umuntu eshaya abantu, ebopha abantu, vele uyazi ukuthi usehlekile njalo abantu bamthandi. Ngoba angasivumela ukuthi sikhulume kuhle, kunjenje angisikhulume esemazweni. Ku-Studio 7 podcast esemazweni. EZimbabwe kule ZBC kuphela yodwa. Ngoba uhulumende kaGawulelwa akhuluma ngaye, akafuni ukuthi abanye abantu bakhulume, bathole ama-platform ukuthi bakhulume. Ngoba iqiniso akalifuni vele. Iqiniso izani vele ayilifuni. So uthini ngakho ukuthi sikhuluma singaphandle?
Sekhaya sonke. Ye, baba Gawule umphendule kulapho.
Baba Jombe, iqiniso lasekhulumeni ukuthi umnankagwa uyazi umbuso wakhe. Abantu ngelila ngabazawukhumbula ngokuthi kwaqala ukuthi ukukhululeka kwabantu ngesikhathi uMnangagwa ethatha izintambo. Ikhumbula izolo lokhu abantu abade benyembezelwe ngesikhathi sombuso kamgaba odlulileyo. Abantu babethi noma bephikisa, wakungala muntu owangaphikisa into ekhulunywayo. Ophikisa wayephikisa eqatshile ekhalaza. Ngitsho le ndaba yekupurawundi wakungala muntu ongayikhuluma ngayo amile lapha egcekeni. Ngitsho umuntu wayengaphuma ngendaba yekupurawundi wayengayikhuluma ngayo esibhalini eqatshile. Kodwa-ke uMnankagwa uvulile amasango. Yikho abantu kutelegrips esikhathini esiningi abantu abafuna ukukhululeka. Abantu bafuna ukungcindezela ngoba abantu bangakhululeka basuka benze izinto ezingayisizo, basuka bekudelele benze yonke into embi enye yesizo. Omunye umuntu ngelinango wathi wabona umsabe indlela wayeqinisa ngayo isandla isakhe sombuso lwalolukhulu wayesenza abantu babambe umthetho njengomthetho. Kube kathi luncindezelo lolwa abantu uMnankagwa kathethi ukuthi silande ukhetho olwadlulayo lwabakhona lolu lukhetho olwadlulayo abantu abalusolayo kwakunokuthula kule nto yonke enhle abantu bezikhulumela othuthuzayethothoza othethisayethethisa okhuluma lokhu akufunayo okhuluma lokhu akufunayo kathethi futhi uyendlalile uMnankagwa abantu bayazikhulumela intambi yazo kodwa ilizwe phela kumele libe lo mthetho usemuntu ephula umthetho kumele kusho abantu bebekhuluma ngabo-1.6 muni labo lokuze ingalivumi but indaba bengadeli ukuthi ukhetho lubuye nxabe sethi wafuna ukuthi uhulumente akhithwe ngabantu begidima emgwakhweni besenza ama-demonstrations bekhiphe uhulumende obusiko lokuqala ngezinye indlela nxabe senza khona okumele bakutho umthetho nibelibe umthetho njengomthetho abantu abafuna ukuthi bangene embusweni abakhankase balindele ukhetho lubuye bavotelwe bangene embusweni yindlela kuphela isisekelo sombuso esitshoyo ukuthi umuntu ungena njani embusweni kwelizweni lethu leZimbabwe.